kube lusizi olukhulu kakhulu sithola umbiko wengozi yomgwaqo eyenzakalayo lapha amalunga ensimbizeshwana, ngoba ukulahlekelwa yimpilo, ukulahlekelwa ngabantu abakade besiye emsebenzini benxuswe ukuyaphefoma, njalo igruphu ekade iphakama ngendlela ebalulekileyo kube yinto ebuhlungu ngoba bahambe ngendlela engajwayelekanga. Sikhala lezimuli, sikhala lomphakathi wecholocho ngobulawayo leZimbabwe jikelele, esesikhala lama-artisti ngesikhathi sibuhlungu esingaka.
Siyananzelela njalo ukuthi uhulumente uyaphathisa kuma-artisti.
Into eqakathekileyo ukuthi uhulumende isikhathi eziningi ube phakamela phezulu nxa kusibe lengozi ezinje, ngoba izimuli ziyabe zivele seziphakathi kohlupho olukhulu, ngoba engaso muntu mhlawumbe ogulileyo lambona, njalo kuliqembu abantu besifa abateyenye ingozi eyafektha abantu abaningi. Uhulumende wakubona-ke ukuqondile ukuthi okokuqala a-activate i-system zezibhedlela ukuthi amadokotela lezibhedlela zamukele zithi take over i-cost eqakathekileyo ukuthi bayelatshwe, kungela lokho kokuthi ngubani obuye ezosayina amaphepha lawa, ngubani ozabhadala ngemva kwalokho. Ngokokuqala lokho uhulumende incedisana lama-private companies, kwaba khona ukuthi uhulumende athi ama-private companies enzeni, ngoba i-tragedy yabe ivele iy'ngozi esiyenzele ehlela iZimbabwe not just uhulumende ngokwakhe. So uhulumende lapho bebambisana lomphakathi ukuthi kungabe ngumthwalo kahulumende kuphela, ungabe ngumthwalo wezimuli kuphela, ungabe ngumthwalo we-private i-private sector kuphela. So uhulumende ubambanisa labantu ngendlela yokuthi kuqakathekile ukuthi ama-artists izikhathi zonke sime lawo. Njalo thina njenge-National Arts Council sikuboneke kuqakathekile uhulumende athathele umsebenzi awuthathele phezulu.
Ngezinye indlela lani njenge-National Arts Council lingenele njani?
Thina okokuqala isebenza lama-artist, thina nxa uhulumente evele sethe sezayenza lokho, thina sale singafundisa i-Arts Council besithi thina sizakhipha amabhakede amabili, ngoba sivele sisebenza singuhulumente. Kodwa enye into eqakathekileyo okumele ngitsho ukuthi i-local government, i-city council yakoBulawayo, sithe sesiyilandile njenge-National Arts Council, sicela ukuthi banike ukuhlonipha okukhulu ngokusipha indawo. I-council yasukumela phezulu yasivulela i-amphitheatre ukuthi kwenziwe khona lokhu. Khona lokhu senzeka ukuthi i-front yendro zonke zona lezi kumele kube i-National Arts Council endikwenzile lokho. So ukusebenza silokhu esisebenzelana lama-artist ngendlela ezibalulekileyo.
Singabona lamanye ama-artist lawo ethola usizo olufanayo kuhulumende lenhlonipho.
Into eqakathekileyo kakhulu ukuthi ukuncediswa konke kubuya kusiya ngama-circumstances aqondane lokuqondane nakhona lokhu. Ngeke mina ngimelele i-Arts Council uhulumende ngithi kumele izinto zibe zinje zibe zinje, ngoba yena uhulumende ukhangela abantu bonke, hathi ama-artist kuphela. Abaningi bayakwazi ukuthi izikhathi eziningi kuthe kusiba le monakalo kuma-artist, lathi siyama sisiyacela ngendlela esicela ngayo.